ibuye kathesi le-independence ukuthi yenze lokobulawayo for the first 5 times. Kutho ukuthi lokhana kutshengisa ukuthi ngabantu labana sebebona ukuthi khona be-recognize ukuthi izibra lezapho zalindi wawuqala khona lokhu ngoba lokhana ukuthi khona bebebhotabhota besiya ngale nangale kutshala kuthiwa iharari harari. Nxa sebebuye khona lapha kobulawayo imbonazani inhlonipho yona lena eyenziweyo. Ngoba lezi injongo zingabe zikhona but mina ngibona ngazani inhlonipho enkulu kakhulu yenziwe yona liyana ukuthi i-independence yayenziwe kobulawayo. Ubulawayo ingazeyathathwa njengabantu abangazenge vele bebekhona lempini singazani lokho esisegangeni. So nabo abantu bokubulawayo kumele besukume bekhangela khona lokuthi kathi laba abahlala besiya khona kuyini abakutholayo and so forth.
Abanye bayathandabuza ukuthi kanti ubulawayo uthweleni okukhanya kuhuga abezombusazwe ngesikhathi nxa kuyukuthi kudingwa amavoti. Ukubona njani wena ukuthi sonke isikhathi siyabona e-YCD kokuke kwadubuka ibhomba kwake kwaba lokunye ukudonselana kwabo-MDC lokunye okunjalo?
Ye, igazi labantu bokobulawayo emadebeleni lile-leadership when you come to intweni zomba ngazo lezo zomzabalazo njalo yikho kwaqalisela khona zonke izinto khona laphansi khonapho esitendi emakhokhoba khona lapho. So i-YCD lami vele iyazakala ngokwayo sibili ukuthi khona ile mbali enkulu kakhulu ngezomzabalazo yona lezi kusukela kudala nakudala ngama-60 ibhora leli vele lalidlalelwa khona laphana e-YCD kungena ama-WhatsApp la nabani lani lani okwakukhona yibonakala nje kuphela ukuthi khona ibhura yayivele itsha umthotha phansi ibiza abantu ukutani istadium sigcwele senyanyeka kodwa kusuka labantu abasuka kathana khonale kubo mtoko emanikaland khona le ehurungu. So i-network yayivele ikhona kodwa-ke nxa sesikhangela-ke ngezombangazo sibili nobukhokheli hhayi kobulawayo kumbe emadebeleleni yikho lapho kuvele kuphethwe khona esidukwini kuhlupha nje ukuphela nxa sokuywa khona ngale kuma-ministries and so forth nokunye okuizinto kuma-position lapho kutholakala khona abantu bengapha emadebeleleni bethiywa ngaphandle yikho lapho kubi khona lapho.